ibandla leNkatha Freedom Party lona selizelethula uhlelo elilubiza private bill lapho elifuna khona kubekwe kucace ukuthi kule misebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze. Umkhokheli waleli bandla umnumzana vele Nkosini Hlabisa uthi yiyo kuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwane zakwele South Africa ezifika izigidi ezilitshumi ezingasebenziyo.
People of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama. Lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzi.
Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuzama.
The devil sent other devils here to this country to come and sell drugs.
Thina singathola intambo zombuso ngizahamba mathupha ngiyesibhedlela seRahima Musa ngiyecitha yonke imitshina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni abahambe kubo laba bantu abahambe.
Kodwa umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema bona lebandla lakhe abavumelanda kancane laba amabandla afuna bakwamanye amazwe baxotshwe emva kokhetho.
We don't want anything that looks like colonialism. We want to be one thing with our sisters.
Imncele kufanele ivulwe izwe kazi le-Afrika linye. Kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela singavuleli abensundu njengathi. Asekeni ukubandlulula ngoba sonke singama-Afrika.
Loba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo.
Kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni.
AbeZimbabwe bona bathi kunzima ukutshela abanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo.
Ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanqabe eZimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo. Umnumzana Vusimuzi Sibanda eyinye yalezi ngcwethi ufakaza kabanzi ngalokho.
Nokugcwala kwabo ngenxa yenhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa. Babe yona inhlokondaba engxoxweni eziningi. Nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe nalo bayini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zabakwamanye amazwe abaseSouth Africa, izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi okwedlula bonke. Mina Sulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.